Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 10 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident Mnangagwa uyakwazi na baqale ukusebenzisa ama spikes bapontshisa imota zabantu, abantu bafa kobulawayo High Court yafika yathi ama spikes insungulo zibulala ama lokhu president ezipontshisa amagiri azilunganga.
Amabandla ezombusazwe lozulu wakobulawayo sebecothoze amapholisa ngokuchisa amakhombi amabili enzikini yedolobho izolo ngemva kokuwaxotshanisa besethesa abanini umlando wokusebenza ngaphandle komthetho.
I think into edingakalayo ukuthi ngabe kuyakhankaswa kakhulu ukwenzela ukuthi inani leli labantu abazayidinga le injection ikhwele kakhulu.
Uhulumende wamukele amajekiseni wokuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 izolo ntambama awuhlobo lwe-Sputnik 5 avela kwele Russia. Umongameli wele Melika Mnumzana Joe Biden ukwele Bhilitane kuhambo lwakhe lwakuqala phandle kwelizwe engumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Wakobulawayo secothoze kakhulu amapholisa kulandela ukulumatha umlilo okwenze amakhombi amabili enzikini yaleli dolobho izolo ngemva kokuwaxotshanisa besethesa abachayeli umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ababone lokho kusenzakala bathi amapholisa la ajikele amabhomba entuthu ehitshayo i-tear gas phakathi kwamakhombi la. Uhulumende uthi imitshova engabhalisanga ukuthi isebenze phansi kwenkampani yakhe yezupho kawamelanga achovise. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo uMnumzana Bednikho Ncube utshele iStudio 7 izolo ntambama ukuthi ubengakezwa lutho ngalesi sehlakalo. Kodwa iphephandaba leChronicle lithi abantu abacatshangelwa ukuthi ngosiphatheleni baphindisele bahlasela imoto zamapholisa ezimbili bazama ukuzitshisa. Inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association isole isenzo samapholisa. Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube laye uthi okwenziwe ngamapholisa ikwephula amalungelo oluntu okungamelanga kuvunyelwe.
Into eyenziwe ngamapholisa kayifanelanga yamukeleke noma kungaphi emhlabeni. Into yobugebengu, into yokungahloniphi amalungelo abantu, yokungahloniphi impilo. Kanti-ke bebengasoze bakwenze khona lokho bengaphiwanga igunya yilaba ababusayo. Ukungahloniphi amalungelo, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi iconstitution, ukungahloniphi impilo yabantu kuyinto esiyibone kusuka ngo-1980. Ngakho kakumangalisi namhlanje ukubona amapholisa ephosela ama-tear gas phakathi kwezimota ezithwele abantu zigcine zisitsha njengalokho kwenzakele namhlanje. Yinto eyibugebengu okufanele kubotshwa abantu elizweni eliqondileyo bebezabotshwa baxotshwa imisebenzi bangabuyi babuyele njalo kuyo leyo msebenzi. Lo minister wamapholisa ubezaphuma emsebenzini, lo commission ubezaphuma, kodwa ke ngoba kubusa iZANU PF impilo yakhona yiyona leyo. Yinto encane kibenzakeleyo bazaqhubeka besebenza bephila ngayona impilo engahloniphi abantu.
Lona udaba lwezupho lemitshova lolu ubona ngani lungaqedwa njani?
Indlela yokulungisa lokhu yikuthi uhulumende asuse ukuvimbela amakhombi lokhu akwenzayo, kubuyele esimeni lapho amakhombi ayesebenza khona ngendlela efaneleyo. Ngokuba amakhombi ayindlela yokuphila ebantwini, kubhadalwa ngayo ischool fees, iwafaka ukudla etafuleni, yiwo abhadala irenti, yiwenza konke nje ebantwini abalawo baziphilisa ngawo, angumsebenzi, alibhizinisi, ayindlela yokuphila ebantwini. Ngakho ke kumele bayabuyisele emgwaqweni kungakhathalekile ukuthi kutheni. Lokho okukhulunywayo ukuthi kube nguzupho yedwa kuyinto yamahlaya njengafanelanga yamukeleke. Kanti ke into yesikhashana leyo yokulungisa okuthiwa yi-short term ngesiNgisi, okudingakalayo ukuthi iZANU PF isuswe embusweni. Sihlale kakhulu ayisahloniphi umthetho, kumbe vele kayizange yawuhloniphi umthetho, ifanele iphume. Yiyo indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho. Nxa ngabe lokho isembusweni akulanto umuntu ezalu.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe lawo acothoze amapolisa esithi basebenzise ucuku olungadingakaliyo. Isikhulumeli sebandla le MDCT umnumzana Witness Dube eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter uthe indlela ezama kusetshenziswa uhulumende ukuvuselela ezokuhambisa kayilunganga. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umbiko ocothoza amapholisa ngesizwe amazwi kamafa.
Mahlabe Zulu, sibuya kini ngokudana okukhulu sibika lokho okwenziwe ngamapholisa kobulawayo. Amapholisa namhlanje adlubhedu, abantu babamba umlomo wangaphansi besithi kambe lokho ngitsho lo Smith kazange kwenze. Siyamangala Mahlabe Zulu ukuthi kuhloseni kumbe amapholisa asefuna ukuthi eZimbabwe kube le civil unrest, kube le mpi eyomdeni kube le conflict yini ezachitha igazi. Thina be Movement for Democratic Change Alliance esithungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa siyanqaba sithi asifuni gazi, asifuni impi, asifuni impi yomdeni. Izinto zonke zilungizwa ngokukhuluma. Kambe umkhomishina wamapholisa uyakwazi na ukuthi kobulawayo kulento enje? U-President Mnangagwa uyakwazi na baqale ukusebenzisa ama spikes bapontshisa imota zabantu, abantu bafa kobulawayo. High court yafika yathi ama spikes insunguluzi bulala ama lokhu ezipontshisa amadviri azilunganga. Basuka lapho babe betshaya ama window screen bulala imota zabantu. Namhla basuka lapho babhadalisa abantu imali zokudiza, namhlanje sebetshisa izimota phakathi kwesi.
Manje njengebandla lina libona kuyi yini okungaba kubangele isehlakalo sona leso?
Kwedorobho labantu, hathi abantu bazazikhulumela, kodwa thina njengebandla lenu sibona ngani ngumhawu le monopoli ukuthi izinto zonke bahuquluze babe yibamba zonke. Sebefuna ukuthi imota zonke ezilethe imali ezigadwa ngabantu zibe kuzopho lapho abalezandla khona ezinde ababezinambitha bona bodwa. Sebese enza ukuthiwa yimonopoli. Khathesi izuphu ingabe ichajisa $30 bonds ngamanga, mdlana sebebonile ukuthi baba sebebamba iBulawayo, sebebamba iHarare. Sizabona abantu sebebhadala izimali eziningi, sebebanjwa ngamakhala ukuthi bhadalane ngoba kusela zinye izimoto. Yikho sibona ngani i-capitalism ekhona khathesi sidlula yona eRussia leChina, ngoba lapha sebesebenzisa uhlamvu lemvoma lemvuvu. Yikho ke konke lokhu abantu bakobulawayo namhla bathi mayuyu. Sesicela ukuthi kube nengxoxiswano ezepolitics, abantu babe ne-dialogue engcono, sibone ukuthi i-economy yethu singayibamba njani.
Yikwehluleka umsebenzi kwamapholisa nalokhu kumbe sekungena lezombusazwe phakathi khona?
Amapholisa eZimbabwe siyaguqulwa ku-constitution, aseyiwo lawo okuthiwa yi-police force, okuthiwa yi-police service. Amapholisa sokuthiwa anceda abantu, sebe le service commission, kodwa konke lokhu abakwenzayo sebesebenzisa i-force udlame. Kambe ngabe kude kulabantwana lezigogo emoteni khona phana bethungela ngama-teargas bethungela lesenzani, kambe ngabe baphilile na?
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende wamukele amajekiseni awukuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 izolo ntambama awuhlobo lwe-Sputnik 5 avela kwele-Russia, kutsho umsakazo we-ZBC. Umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwezempila kahle uDokotela John Mangwiro ubonakale kulumsakazo elosomabhizimusi weRussia umnumzana Vladimir Machenko egcekeni lendizamchina yeRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare besamukela lesi sipho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi amajekiseni la ayasilela elizweni, kodwa uhulumende yena esithi akhona njalo uzawaba kutsha adingela amanye awokungezelela. Isiphathamandla senhlanganiso yeChristian Alliance umnumzana uSenis Banda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe iqoqa uhlelo logatsha lwezempilakahle olokuthi ikhuthaze abantu ukuthi bayemukela lumjovo. Ngakho kufanele uhulumende azidingele inani elithe xaxa.
Kulinyathelo elihle ukuthi uhulumende utholile ke le donation evele eRussia, kodwa into eqakathekileyo njalo edingakalayo ukuthi njengoba kuyadingakala ukuthi inani labantu okumele lithole injection lifika kubo 10 million kuyadingakala ukuthi ngabe uhulumende uba lohlelo olokudinga ama-vaccine amaningi kakhulu ukwenzela ukuthi singabi sithola ama-donation amancane lapha lalaphana. Njalo sabona njalo siyananzelela ukuthi yona i-Africa jikelele ibilungisile uhlelo ukuthi kube lama-vaccine amaningi angezwe emazweni ayehlukeneyo, kodwa sibona uhulumende wethu emadolonzima ukuthi athatheke amathuba la khona, ngoba ileli nani elivele eRussia 25,000 to 28,000 lilutshwana kakhulu nxa sikhangelele inani labantu okumele lihlatshwe. Bembona ngani uhulumende bekumele yenze njengalokho okwenziwa ngabanye uhulumende ukuthi vele ase adinge abe maningi lawo ma-injection adingakalayo. Kube sokusiba ebantwini ukuthi umuntu akhetheke ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa, kodwa agcwale kokuthi akwanise ukuhlaba inani leli elifunakalayo ukwenzela ukuthi lingahlatshwa ilizwe likwanise ukuthi inani inani lama-COVID-19 cases lehle kakhulu.
Ye, kodwa siyambona yena uhulumende sithi amajekiseni la akhona elizweni okudingakalayo nje ukuthi awabe kutsha.
I think into edingakalayo ukuthi ngabe kuyakhankaswa kakhulu ukwenzela ukuthi inani leli labantu abazayidinga le injection ikhwele kakhulu. Udubo olukhona ukuthi kungaze kungayenziwa ukukhankaswa ilizwe lonke jikelele kakhulu ikakhulu emabandleni esiKristu okulabantu abaningi, bangaphuma injection zigcine zingenele abantu. Mina bembona ngani into edingakalayo okumele uhulumente ayenze ukuthi kabe dinga lapho kungabatholakala khona injection ezingakwana abantu beZimbabwe okumele bahlatshwe, ngoba kathi sesikwenzayo ukuthi kuyabe kutholakala inani elithile elivelelwe nalililutshwana. Abantu abaneenkhathesi baphuma kodwa baphumi ngendlela esiyikhangeleneyo ukuthi beyedinga ukuhlala.
Kodwa lina liyabakhuthaza yini abantu?
Khuthaza abantu ukuthi beyehlatshwa, ikakhulu lapha koBulawayo abaningi bebehamba endaweni sebeswela ukuthi bethole injections zokuhlatshwa. Kodwa kubakhuthaza emakhaya emadolobheni siyakwenza njalo silohlelo esilulungisayo esifuna kulenza le Ministry of Health elokuthi sikhankase kakhulu ebantwini abaningi.
Lo ngumfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeChristian Alliance, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kusenjalo, umbiko owethulwe lugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle izolo utshengisa ukuthi inani labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 seliqhubeka lokhe liqansa. Lolu gatsha luthi abantu abalikhulu lechumi lanye 11 bahlaselwe ligciwane le-coronavirus libulele abahlanu. Sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,917 asebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo labulala abedlula inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1,622. Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela leli gciwane sebefika inkulungwane phose ezingamakhulu ayisikhombisa 689,920.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Uma manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo we-SABC uthi umuntu ozithi ngunkosikazi Nkosiyane Tamara Sithole wesigaba se-Gauteng owathi wabeletha abantwana abalitshumi engaba waqamba amanga ngoba zonke izibhedlela zakwele South Africa zithi azizange zibelethise umama olabantwana abalitshumi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usesole kakhulu abaphathintambo bakahulumende abangayiphendula imibuzo yabameli bedale. Uma manje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ninjani maqhawe namaqhawekazi? Singibiza maqhawe ngoba vele ningamaqhawe kufanele singibize kanjalo. Ngoba lizilethe indaba zinjalo anisabi lithu. Ningamaqhawe akithi komthwakazi siyaziphenya ngani. Okhulumayo ngugift sibanda lapha eAlexander. Bazihlobo zami ngizothanda ukuphawula kanje. Ngabantu bakithi emathebelelendi. Okokuqala ngizobatshela nje ukuthi kusile ngokani emaqandeni. Niyeke ukusupporta isitha esingamashona kumbe singayizi. Esizizano esasifuna ukuqeda ngabantu bakithi emathebeleleni. Namhlanje abantu bakithi bathandela insaro zezano bathi siyofela khona lapha kunamuntu ozosikhipha kuzana. Izano yiya ifuna ukuqeda ngabantu bakithi. Ninjani selandliswa ngamashona nabantu bakithi kanti kwenzakalani ngesizwe sasemathebeleleni? Isizwe sikamthokazi Vukani, intandane enhle umakhotha ngunina, Vukani emaqandeni. Kuyayangisa lokho esikubona kuyenziwa izano ngoba vele angeke sikhombe omunye umuntu ngomunye ukusetshenziswa izano. Abantu bakithi besetshenziswa izano ukuthi hambani niyokhipha ilitshe lesikhumbuzo elifakwe eBhalaku. Bafaka ilitshe lakithi labantu bakithi ababulawa eGugurawonde esilobela. Abantu bakithi yamaqhawe azwelana nabantu bakibo ababulawa eGugurawonde. Bahamba bayakhipha ilitshe laphana. Izitha abamathengisi bakithi banyonyoba futhi besetshenziswa izano ukuthi hambani niyokhipha futhi ilitshe lela. Bahamba bayakhipha. Okuzoyenza ukuthi ekugcineni siyogcina sesigqabana soda singabantu beMatabeleland. Okungasinto enhle ngenxa yobufitshane bengqondo. Zabo abantu bakithi besetshenziswa isitha esiyizalo. Phumani emaqandeni liyeke ukufukamela inkukhu engeke yacacada. Akuna abolile amaqanda lalo afukameleyo. Yabola kudala iyanuka izalo iyanuka phu. Ipheni njengomnikazi. Ngithi vuka mthokazi vuka. Yekani ukubulala emaqandeni angakacacada abolile. Vukani emaqandeni. Ngiyabonga.
Wena kankomo kunzi emanxeba. Wena okhonya kuzwakale. Khonya usemelika. Kuzwakale kwelika mthwakazi. Siyakubongela nalabo osebenza nabo. Maniqhubeke ngomsebenzi omuhle uphetheyo. Siyanibongela mpela ngoba elikwenzayo kuyasifudumeza. Mina okhulumayo izinyane lesilo, izinyane likamcetshi imbala, indoda emadodeni eyasetsholotsho ngokuzalwa ngokubuya. Ngiyakubongela ngomsebenzi wakho ke wena kankomo. Ngithi ake ngisho lami ngiphonse awamamazi ngale nto yenziwa yilaba bantu abasangene emakhanda abahamba betshontsha amatshe amangcwaba. Akekho umuntu ophelele mpela ongatshontsha itshe lamangcwaba ethi wenzani. Bathi ngalokho abakwenzile bayasivala kubana singawuboni abasenzela khona okubi. Ngiyabazwela ngenye imini lizoshona, nizobashonela emini ngelinye lamalanga okanti kufanele lishone sesifikile isikhathi sokushona kwalo. Bona lizobashonela elinye lamalanga. Ngizwa buhlungu ngalaba abanye bethu abayinzalo kamthakazi abasetshenziswa ngabantu bokuza ngoba umntwana wenyoka uyinyoka. Ungathi uma ubheka inyoka esencane uthi ayiziluma. Inyoka zonke ziyaluma. So asiqapheleni engicelayo ukubana lingalali Vukani emaqandeni, lilungisele ikusasa, silungisele ikusasa lethu, ikusasa labantwabethu njalo njalo. Ngiyabonga.
Sibonge kwesitudio 7. Siyanithanda nonke basakazi bethu esilethela inews ezimnandi kangaka. Yazi inews ezingasiphazamisiyo, yazi inews ezimnandi, yazi ke sizithola siseZimbabwe, siseSouth Africa, ya sizithola siseZimbabwe, siseMzansi bakithi, ya. ya sabona nonke omthokazi bonke ephilanbo kuzalunga ya ngazi ukuthi kuzalunga nini kodwa kuzalunga yeah so lapha siyacela lapha siyacela siyacela laphana singabantu bakumuke laphana sa drilla imgodi engu 3 yakheswa yonke imgodi le ya ngo 2018 ya manje sesehluleka abantu bakithi uthekwani futhi kabambeki ichebechebe enzima ukuthi uvula amanzi lapha sikwazi ukuthi inkomo zinathe hayi kuyinkinga bakithi zinkinga cela isponsa abantu bakithi mhlawumbe singakwazi ukuthi sithenge amasola sithenge amajojo sithenge amapayipi sifake laphana izinto zonke zihambe bakithi sizithole nathi sesise ebantwini ya sesishoda kancane sifuna amasola namapayipi namapampu namajojo ya sibonge hlobo ya siyacela sicela ngomusa ya ukuze sizwela bakithi asisakwazi ngemsebenzi iphelile ebantwaneni asisakwazi ukuncenga abantwana ukuthi bashaye imali izinto zonke sezingale kwezinto zethu sezidura kakhulu okungayenziyo ya oyabekwazi naye bakithi ukuthi asincedise sizocela ye angithinte ku 0794432759 bakithi iyo leyo namba ngibonge hlobo zami ngibonge niphephe khona ngapho emelika bakithi Washington DC ya niphephe ngibonge phumlani vundla phansi kwababa umasenji komuke bakithi
sanibonani sibingelele abasakazi bethu abancedisa ukuhambisa izindaba ukusilethela futhi iy'ndaba umsebenzi omuhle mina ngesikhalo nje engithanda ukusibona kakhulu endaweni ekide plumtree ezikoleni lana okokuqala inumber one engikhala ngayo ikuxoshwa kwabantwana ey'kolweni ukuthiwa baxoshelwa ukuthi bakoloda isimali nginanzelela futhi ukuthi uma bexotshwa njengamanje isikolo sivule manje last year bekungafunda uma befika esikolweni kuthiwa abazali bayakoloda imali zizakhiwo into ngiyayibona esikoleni sakokonde last week abantwana bexotshwe kuze kwabili ngiviki loko kuxotshelwa ukuthi abelanda imali zizakhiwo leyani into iyodwa iyangiphazamisa ukuthi umntwana uma ngavela silele emuva ngaleso senzo akasabuyi futhi akhetshaphe so and the two kukodwa lokho kufundisa abantwana ukuxhwala kanti-ke bekungabanjani ukuthi ugovernment akabhekisise indaba yokuxoshwa kwabantwana ey'kolweni uma ukuthi umzali akanayo imali umzali abizwe anikeze umsebenzi esigoba isikolo sihleli sinomsebenzi ongayenziwa ngabazali ukuklina nokwenzana ukuthi umzali asebenze abhadale leso sikolodo ndani ukuthi kuxotshwe umntwana esikolweni kuzoholela ukuthi umntwana alahlekele ithalenti lakhe ukuthi kusase bengafunda avuke abe lusizo emphakathini yiso isikhalo enginaso okwesibili futhi ngikhala ngazo iy'kolo ezingathathi amazidola bathi bona bafuna sitshintshe kube ngamarandi or kube ngama-US dollar manje bangixaka ngokubana bona uma behola othisha imali emabhenki bayihola ngama-Zim dollar okuchaza ukuthi khona isikolo sisebenzisa ama-Zim dollar ukubakhokhela from ku-government mara thina singabazali uma kumele sikhokhele isikolo imali kumele iye ku-government laba yibo bayamukela imali ezandleni othisha bathi bona sihambe siyitshintsha ibe ngamarandi manje kuya ngixaka ukuthi sokungazathi isikole sakokonde sise-South Africa asikho eZimbabwe ngokubana bona bafuna amarandi and bisingixaka ukuthi kwenza kube nzima kubazali ukukhokha ngemali yangaphandle kubeni abanye abazali abanabo abantu abangaphandle kwelizwe abangaletha i-foreign currency so kukoda kuchaza ukuthi kona angazi ukuthi uhulumende ubheka njani sicela ukuthi lento lena idluliselwe phambili ke lisibhekele isikolo sakokonde ngendlela ngendlela esenza ngakhona kuyacindezela abazali kulimaza ne talent labantwana ukuthi kungcisha abantwana nje ukuthi bafunde ekoleni okhuluma refisela ngikhona lapha kokundi ngesikhalo kakhulu ngaleyo nto ngendlela abayenza ngakhona laba basiphathele isikolo yiko kuyaholela ukuthi khona sigcine sesifundiswa ngabantu abasuka kwezinye indawo ukubana abantwana babe singela abantu abaphasayo ngenxa yokuthi bayaxotshwa and uma bebuya abanandaba nabo ukuthi umntwana usalele emuva ngesifundo so leyo nto iyodwa elihlupho. Ngiyabonga, ngixolisa ukuba mude nge-audio.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ukwele eBhilitane kuhambo lwakhe lwakuqala phandle kwelizwe engumongameli. UBiden ufike wethulela amabutho awele eMelika akwele eBhilitane. Amazwi akhe ewakhuthaza ukuthi ahlale eqaphele izitha zele Melika. Engakasuki ekhaya, uBiden wazise ukuthi uhulumende wele Melika uzakupha amazwe aswelayo amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili, 20 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, uMnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Okwenziwe ngumongameli uJoe Biden babukande ukuthi ayelule isandla sakhe ukuthi azame ukufinyelela amanye amazwe la ikakhulukazi la ngathi mhlambe ezomnotho azihwebi ngendlela efanayo noma ngathi abasesephansi kakhulu ezingeni lokuthi bangayenelisa ukuthi bazifike. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu lokuyana babukande ngoba nxa sesikhuluma iqiniso ayikho indlela engagwenywa noma indlela ekungalwisa ngayo lo mkhuhlane lo ngaphandle kokuthi kube leqiniso ukuthi umuntu wonke emhlabeni jikelele uyathola ivaccine nesini kuyenelisa ukuthi kugwemeke umkhuhlane ngoba kuseyinto efanayo ngoba nxa kuthi kuzathi abanye abaphandle kwelizwe kuthiwe hayi abayekelwe benjalo kube ukuthi ngundoda zibonele amazwe lawa abone ngathi alamandla ukuthi anganiso ukuthi asize angasizi esikhathini esinzima esifana nalesi mbone ngathi kuyakufana lokuthi kudlala ngesikhathi ngoba abantu nxa kunje abantu noma kusesela ama-lockdown kodwa abantu basa-travela basahamba kwezinye indawo ama-contamination asesekhona ukusuka lapho umkhuhlane uyabungaphelanga ngoba still abantu bayabezahamba bewuthapha khona lephandle babuye nawo.
Ngezinye indlela nxa uqathanisa lokho kwenziwa ngumnumzana Biden lokwakwenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump, ubona umehluko ukhona na ikakhulu ekuphathiseni amazwe angaphandle kwele Melika?
UBiden babugande uyatshengisa sobala ukuthi uyazi ukuthi akekho umuntu owakwaphila yedwa emhlabeni njalo ayikho noma ungabe kukuthi ungubani noma ulamandla angakanani angiyekoze waphila wedwa emhlabeni. Ingakho esazi ukuthi kufanele ukuthi alekelele amanye amazwe laphandle ukwenzela ukuthi lokho kuyakusenzakala phandle kugwemeke ngendlela elula kakhulu. Ngesikhalanga kule sitsho esithi chadlanzwa shasuka mumbeleko. Kusho ukuthi ungathi nxa ubona umakhelwane laphana umakhelwane wakho elobunzima waloba usuthi kuhleka mhlawumbe ukuthi uzithulele ungasizinga lutho kukathi kusasa lokho kwenzakala kumakhelwane wakho sekungagcina kufinyelela ngenxa yokuthi awuzange wancedisa umakhelwane ukuthi agweme noma avimbe into leyana ukuthi ingamemetheki. So ingakho njengoba sesiphila kulamalanga siphila entweni ebizwa ukuthi i-global village, kulula kakhulu ukuthi umuntu namhlanje usengasuka amahola ngemva kwamahola athize engabe sefikile Africa, ngemva kwamahola athize engabe sefikile ngabe kuse-Europe noma kuse-America engabe sefikile noma kungaphi komhlaba. Okwenza ukuthi kube lula njalo lokuthi kumemetheke leli gciwane njengoba sazi ukuthi ngathi liqalise China abantu babelithatha lula becabanga ukuthi hayi kuzabe into yaseChina kuphela kodwa ke ekugcineni kwatshengisela ukuthi into le iyamemetheka lula.
Lo ke ngumnumzana Difa waJabi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leLondon. Ngakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe loZulu wakobulawayo sebecothoze amapholisa ngokutshisa amakhombi amabili enzikini yaleli dolobho izolo. uhulumende wamukele amajekiseni okuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.